siyabonga Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uHerbert Chitepo kasekho
Amabhenki indlela yawo ukuthi babe lemali eyokuthi bona bafuna ukuthi bathathe abantu ama withdraw fees amanengi bekanika abantu ama interest kuma accounts awo becharge abantu basenza izimsebenzi izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele icash ezindlini lasesikhwameni
ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka njalo sokuthwalise uzulu nzima kwezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eLemutare City emdlalweni weCastlelaga Premier Soccer League lingayikatshana liza kuzwa ukuba iHarare City inqobe ngemiklomelo emingaki zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uDr. Herbert Chitepo kasekho Unkosikazi Chitepo ubhubhela namhlanje emini Yathi impi yenkululeko iqalisa ngabo 1960 Unkosikazi Chitepo wahle wabambisana lomkakhe empini wasebenza katalala okwamenza laye wahlonitshwa kakhulu ngemsebenzi yakhe engumbalisi kodwa edabuka kwele South Africa uMongameli Robert Mugabe ubike ukuthi uNkosikazi Chitepo ufunyanwe indodakazi yakhe endlini yokugezela esejonile lamhlanje emini ngemva kokutshona kumkakhe ngo-1975 uNkosikazi Chitepo waqhubeka ebambisana labanye empini yenkululeko laze lakhululwa ilizwe ngo-1980 ngemva kokuthola uzibuse kweZimbabwe wakhethwa ukuba inkokheli wanikwa izikhundla ezimbalwa zobuphathi ntambo kuhulumende njalo ubelilunga ledale lePolitbureau leCentral Committee yebandla leZANU-PF umntanake ubikwa emfumene esefile eze ukuzomthatha ukuthi amhambise emhlanganweni weCentral Committee yeZANU-PF Ukusilela kwemali emabhanga sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokuhlawuliswa imithelo eminenginengi egoqela le mchina yama ATM. Imithelo ebhadaliswa nxa umuntu engathatha imali emchineni yama ATM yandise ukuba nlutshwana kulaleyo nxa umuntu edathe imali phakathi kwebhanga. Kodwa amabhanga amanengi abikwa esekweze limithelo okuze kwasolwa ngosiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutshka embikwena wethu le namuhla. UMangutshka uthi imithelo le egoqela ukwehlisa kwemali efakelwa nxa umuntu egcine imali ebhanga sekubangela ukuthi uZulu engasazi imali yakhe ebhanga. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Abantu bafuna ukuthi basenze icash kakhulu kufanele ukuthi basenze ezinye izindlela ezokuthenga ngazo ezinjengamakhadi lani ngoba kuyadura so i-economy yethu ubona njengani izaba lodubo kakhulu ukwedlula amanye ama-economy.
Siyabona ukubana bakhona abakhala ngokuthi ukuyathatha imali ema-ATM kuyabadulela kuyabadlela imali. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-ATM?
Ukuthiwa lukhulu we-reserve bank usephume njalo esitsho ukuthi ama-bank indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama-withdraw fees amaningi benganiki abantu ama-interest kuma-accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzise izimsebenzi izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele i-cash ezindlini lasesikhwameni. So ubona njengani kumele ama-banks aqalise ukuthi akhangele ukuthi bengenza njani ukuthi ba-reduce ama-fees abo abathajayo kuma-withdrawals kumbe kuma-point of sale purchases ukuze abantu babe lethemba elokuthi basebenzise ama-banks. Kathesi abantu bayisebenzisa i-cash ngoba kuthiphile ukuthi ube ne-cash yakho nxa ufuna ukuthenga laphana ungathenga into ye-50 cents bayakuchaja $2. Xa ufuna ukudraw imali bayakuchaja $3. Izibalo ezinjengalezo kwi-economy leyo zimali eziningi kakhulu.
Kanti vele yona imali ingaphi iye ngaphi kuze kube lo dubo lonolo?
Okwenzakaleyo ukuthi i-RFZ yama ukuncedisa ama-banks kuma-foreign currency accounts awo. So ama-banks sebenzisa izimali zabo ukufunda kuthiwa ngama-nostro accounts. Ukuthi bakwanise ukuthi babe lezi mali kuma-foreign accounts, foreign currency accounts ama-banks.
Umnumzana Masimba kuthera ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa uMongameli Mgabe esithi uzasuka esihlalweni nxa ibandla lakhe lingathi kasuke, iningi lithi ukhuluma nje ngoba ekwazi ukuthi akekho ongayilokotha lindaba kuZANU-PF. Ekhuluma emhlanganweni awenze labalwa impi yenkululeko izolo, uMgabe uthe uzasuka embusweni kuphela nxa uZulu kumbe abebandla lakhe bengathi sokumele asuke. Uphinde wasola amalunga eZANU-PF alwela isikhundla sakhe esithi abanye sebeze bemfisela ukufa. Kodwa uthe kayindawo njalo usaphilile. Wengeze wathi ukulwisana lokhu kumele kuphele ibandla libambane. Emhlanganweni lo ababengabalweli bempi yenkululeko batshele uMgabe ukuthi bafuna ukufakwa esikhundleni zikahulumende eziphezulu, njalo bathe bafuna ukwengezelelwa imali abayiholayo ngenyanga. Ukuhlaziya amazwi kaMgabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Uma esithi abantu nxa bengathi kuye hayi hamba uZulu jikelele nezano la engathi hayi iphuma angaphuma usitshela ngezindlela ukuthi uyakwazi ukuthi abantu sebemtshela ukuthi isikhathi sesichayile njalo amazwi amagama njengana lawo uyathi ukuthi aseze yafika endleleni zakhe. Siwabona insuku zonke even sekukhulunyela abantu abanjabo umtswangwa bewakhuluma ngezindlela kodwa ngamagama njengana lawo athene siwakhuluma wabadlaza. Okwesibili yikuthi uMgabe abantu abaseceleni kwakhe laphila labo abazange bamncedise ukuthi akhumbule isitsho esithi kusina kudedelwana, kodwa yena uyakwazi ukuthi kusina kudedelwana. Njalo ukhuluma konke lokhu ngoba evele esephilele evalweni lokuthi abantu bangaze bacina bemtshele directly ukuthi phuma uhambe. Khona ukuthi seze wahlala wafika isibanga esingaka kwabangela ukuthi kuqalise ukuba nenkulumo enjenganale, inkulumo ekade ingekho some 10 years ago kuzane yakhe or singathi some 20 years ago phakathi kwebandla lakhe, esikhanya kulezi nsuku isiyinkulumo esikhulunywa mgceke la aseze ikhulu ukuthi xa lisithi ngihambe sengingahamba nxa linganjela. Utsho ukuthi uyakwazi ukuthi usehlale wadlulisa amalawulo sokumele ahambe, kodwa usesesaba ukuthi angaphuma thini. Usebona kungcono ukuthi aqhubele esingathi ngesilungu ibhathani le ebantwini athi hayi ubani yini elingitshelayo khonokho ngoba ekwazi ukuthi kakula muntu ongaphumela egcike namtshele khonokho. Kodwa uqinisweni abantu kuzanuka bamfuni umuntu lo, kuklie lokho.
Nxa bengamfuni kuzana PF umhlanga njengokutsho kwakho kungani bengamtsheli pho
bayamesaba asingakulibali ukuthi esintwini kuthiwa ungakhulisa inja uyifundisa ukuthi konke okwenzayo kulungiswa ukuthi ikhonkothe ilume omakhelwane yenze lokhu ilume mhlawumbe iqala ukuluma abantu abakho egumeni wena umnikazi wenja ungagayisi ukuyisola ukuthi kathi injalo eyivele injani because umgabe azebe yinto ayiyo yona lamuhla into le uyifundisiwe khula uyikhuliswe kwi-leadership yakhe kuzanu kuyukuthi vele yena u-untouchable kabuzwa lutho ngumuntu owesabekayo wakhule njalo waze wafika kwisibanga sokuthi la isezezibhilive ukuthi vele yena ungumlimi waphansi nxa esezibhilive ukuthi ungumlimi waphansi usele simo sokuthi kathi sekwazi ukuthi angazathi ebantwini nxa lingasamfuni ngitshelani ngihambe kabasoze bamtshele bayamesaba ngoba uyakwazi bayamesaba ngezinye indlela ngathi ngesilungu he was daring them ukuthi ngifuna ukubona ongakukhuluma khonokho
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithani mhlaka 18 kulinyanga eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likaMabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter Ikomiti yakwele South Africa ebihlolisisa imbangela yokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okwaqhamuka eDurban nyakenye siyethule impumela yayo. Likomiti ithole ukuthi udlakela lolu lwaqhamuka lwaqalwa ngababefuna ukuxoja abakwamanye amazwe ababeqhuba amabhizimusi lalabo okwakuthiwa sebethethe imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa. Kwacina sokulezi zatho ezijiyeneyo ezagcina zibangela ukuhlaselwa kwabo bonke abavela kwamanye amazwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Obekokhela ikomiti ebisenza inhlolisiso le owayengumahluli inkosikazi neVibilay uthi lobanje kwacina sekulezi zatho ezinenginengi ezasetshenziswa yilabo ababehlasela abakwamanye amazwe zimbili kuphele zaba yinhlansi eyalumathisa ukuhlasela lokho.
We found that the immediate cause of the violent attacks.
Sithole ukuthi imbangela enkulu eyabangela ukuhlasela lokho kwaba linyathelo labathile ababefuna ukuxosha osomabhizimusi bakamanye amazwe emalokishini.
Uthe sinye sizathu saba yilabo ababesithi abakwamanye amazwe babathathela umsebenzi kwesinye isitolo eNatali. Umbiko walikomiti uthi njalo kwehluleka kwabezindaba kubika kuhle indaba zodlakela lolu. Lakho kwamemethekisa ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi njalo lembiko yokwethusela eyayithunyelwana ngabantu kuFacebook kutshengiswa imifanekiso yabantu ababetshaywa lakho kwamemethekisa ukuhlasela lokhu. Ekuqhamukeni kodlakela lolu kwavela imbiko ethi inkulumo yenkosi uGoodwin Zwelithini yokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo yiyo eyabangela ukuqhamuka kwalolu dlakela. Kodwa ikomiti le ithi kayizange ibuthole lobo fakazi.
There was nobody who came forward to us even though we
Akekho oweza kithi wathi qiniso ngezwe inkosi uZwelithini ekhuluma ngase ngisukuma lami ngayahlasela abakwamanye amazwe. Akula ngisho lo yedwa owezayo loba nje zamema umuntu wonke.
Isizalwane seZimbabwe sisodwa saba ingxenye yabayisikhombisa ababulawa kulodlakela ngo-2008. Udlakela olufanayo lwedlula lemphefumulo engamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimelestudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Owake waba ngusenator edale lePhalamende leMelika umnumzana Carl Levin uthi ukucunuka kukaZulu ngokuphuma kwezindaba zabacatshisa inotho yabo phandle kwamazwe abadabuka kuwo bebalekela imithelo olwePanama Papers kudala ithuba lokulungisiswa kokuchaphazwa kwemali. EleMyanmar seliqalisile ukukhulula ihlekana lezibotshwa zezombusazwe njengokwethembisa komkhokheli webandla elibusayo u-Aung San Suu izolo. Umsakazo osakaza ngolimi lwakweleBurma ubike ukuba eleMyanmar lenelise ukukhulula izifundi ezilwela amalungelo oluntu phose ezingamachumi ayisikhombisa lamhlanje abamele ukumiswa phambi komthethwandaba ngemva kokuvalelwa nyakenye. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
ELeNigeria lilizwe elibikwa linothe ngezemvelo labantu balo abalwela amalungelo oluntu okuvezwa imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezimela izifiso zikaZulu. Leli lizwe elibikwa lilakho ukuthuthuka okwamagama kwezenotho lakwezinye zonke izigaba zempilo. EleMelika lilesifiso esikhulu sokuthi leli lizwe liphumelele. Kungaleso sizathoke selicabange ukuqinisa ukusebenzelana kwamazwe omabili ngokuvuselela i-commission e-US-Nigeria Bi-National Commission. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganeni we-commission le ngenyanga edluleyo uthe phansi kombuso kamongameli Muhammad Buhari eleNigeria lilakho ukuthuthuka ngoba ethembisa ukuzinikela kwakhe kulokhu. Njalo kungaleso sizathu eleMelika lengeze uncedo lwalo kulelo lizwe ukuze ledlule izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola lonyaka, $600 million. Iningi lale imali iza kuya enhlelweni zokuvimba kumemetheka kwemikhuhlane enjengengculaza, HIV, AIDS, uqhuqho lwemalaria kanye lofuba lwe-TB. Eyinye yayo iza kuya ekutholiseni lelo lizwe amandla kagetsi phansi kohlelo lukamongameli Barack Obama olwe-Power Africa Initiative. Lolwe Feed the Future program lokuphathisa abalimi lokuthuthukisa inhlala kahle yezagamizi zemaphandleni. Ngokusebenzelana kwamazwe omabili uKerry uthi kuzaba lokuncedisana ukuphathisa abantu abahlezi nginyakatho yelelo lizwe ababhekane lenhlupho eziningi ezidalwa yibunzima bokuqhuba inhlelo zentuthuko ngoba kulapho okubhahe khona udubo lwamalwe cacha abeqembu lebesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ngakho ke eleMelika lizancedisa eleNigeria empini le yokunqoba abeBoko Haram lokwenqabela umumo olakho kudala impi zomdeni kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kudalwa imisebenzi kanye lokuqeda ukungethembeki i-corruption.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHarare City linqobe eMutare City nge-4-1 emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League. Kubika intatheli yethu uJoseph Njanji.
Abafana beqembu leHarare City bathole imiklomelo emithathu ngemva kokubhaxabula abakwenze iqembu leMutare City nge-4-1 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro namhla emini. Le yimiklomelo yeqembu leHarare City yokuqala kusizini yalonyaka njengoba linqotshwe nge-1 kanyalo iqembu le-Triangle ngesonto edluleyo. Ikanti iqembu leMutare City ngokwesibili ukuba litshaywe kabuhlungu njengoba ngeviki edluleyo lidliwe nge-3 kanyalo iqembu leNkezi Platinum. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leCholocho enkundleni yePapa Fields. Umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe utshele iStudio 7 ukuba ukhangelele ukuba iqembu lakhe lithole imiklomelo yonke ekupheleni kwalo mdlalo. Njengoba belokhu bengakabi lo mklomelo ngemva kokudliwa liqembu le-FC Platinum emdlalweni wabo wakuqala ngempela viki edluleyo.
On this game, even see away, find out what is home because la amatepi. I think the boys is prepared. And ukuthi batsha kakutsho ukuthi kona abangeke badlale. But khona ukhani ukuthi kona thina sesi i-pressure ikona u-Premier League sesiyijayele. because it's really a season, it's a corner, and it's a very relegation. I think we'll give our best. Sidlalele ukuthi isimise siwin igame nale.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa, iqembu leHawumayini zadibana leZPC Kariba enkundleni yeWhite City, iqembu leChapongo lizadlala leLewangi enkundleni yeAscot, kuthi iqembu leDynamos lizancikelana leqembu leTriangle ngaseRuvaru. Ngesonto iqembu leBorder Strikers lizadlala leNtshantshu zanyakenye, iqembu leChickenini enkundleni yeMandaba. Lo mdlalo uzadlalelwa edolobheni leZishabane, loba nje iqembu leBorder Strikers lingele Bait Bridge ngoba inkundla yedilibatimu esetshenziswa liqembu leBorder Strikers ingakalungeli ukudlalelwa imidlalo yePSL. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leNkezi Platinum lizadlala leCape United enkundleni yeBaobab, ukuthi enkundleni yeBaba Fields iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leFC Platinum. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supogine.
Kuwoza Friday namhla silomfo kaChuma umduduzi Golide yena osekhiphe isingle ekhala izinyembezi ngokuthiwa nguNina Nyakenye. Kodwa uthi kayiqondana ngale simo sake kuphela lingoma. Uyiculele labanengi abangaba belahlekelwe ngonina.
Mama mulele kanjani, mama mulele kanjani, lapho lele khona.
Ingoma ethi mama ngathi ngiyibhale ngaphinda ngayikhipha emva kokulahlekelwa ngumama wami last year ngoMashi. Bengikhulela nje wonke umuntu abalahlekelwa ngumzali uma wakhe, ngoba kubuhlungu kahle kahle uphila ongasenayo umama empilweni, umuntu ongabika kuwe iy'nkinga uma uney'nkinga. Like for especially for mina, umama wami bekayi-single parent, bengithembele kuye. Engumuntu ozohamba emhlabeni, wayengibiza ekhulume nami lokhu nalokhu, engumuntu obalisayo kakhulu ethi mhlawumbe sizosala sihlupheka noma kanjani, kodwa nje hhayi konke kuseseright, sakhondila kakunenkinga te.
Mama Mushelia, Mama Mushelia,
Libanga, abantwana abasalayo.
Singu four khona usisikondeni kuze mina umduduzi, bese kuza utabaka, bese ugcina uDikamani. Yibo labo engithi ma ingoma iqala lapho ngithi kwenzakele tabaka mtaka mama, bese ngiqhubeka nje ngibabiza bonke bana lapho.
Yini omkhumbula ngayo kakhulu umamakho okwenze wahlala phansi wayiloba lingoma?
Ye, esingasho into indlela asikhulise ngayo nje sonke. Single parent, don't kanzima bekafuna nje ukuthi every time asibone sijabule.
Wamba ubalisa kululu moya wako mama, ukuze siphile kahle nathi. Wamba ubalisa kululu moya wako mama, ukuze siphile kahle nathi.
Manje angiqala ukuthi ngidinga nge-DVD mhlawumbe ekupheleni kameli izobe liphumile elinayo le ngoma ethi Dear Mama. Le ngoma ngiyirekhode ukuthi Dear Mama because bengingafuni ukulinda isikhathi eside ngoba ngifuna ukwenza i-DVD esesengihlanganisa nezinye ezikhona. Then okwe-CD ngoNovemba ngibona ukuthi lizobe seliphumile.
Amanye amadlalade akho kanje iwaphi?
Egameni lami Mduduzi Gold and the United Africans khona lithi uthando luyinkinga, bese kuze lithi wavumelani, bese kuba yiyo le single Dear Mama. Then emva kwalokho kukhona iqembu abafana bokuthula lapho engaqala khona ele ngoma enesihloko esima Africa Mash, yini engaqala ngalo kwezomculo vele ngena kwezomculo.
Abalandeli bakho ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli bami ngisho ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona iminyaka neminyaka. Namhlanje ngishonele uma wami isupport abanginikeza yona, bengiduduza bekhala kanye nami, ngiyabonga kakhulu. Bakhombisa ungithanda kakhulu nesupport.
Hayi, siyabonga mfo kaChuma, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Ngiyabonga nami Nkomo.
Uzalazo umvukajuma ngomduduzi Golide nge single yakhe ethi Dear Mama evala ke uhlelo lwe Woza Friday lingayika chana sihlobo zami liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano wayizolo phakathi kwabalwa iphi enkululeko lo mongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo yimi owenu untungamilinkomo libe lobusuku obuhle.